ukuthi lokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yezanu PF, official position kaluhulumende osubusayo, ukuba abazisoli, utshengise ukuba ulobuqholo, utshengise ukuba kahloniphi, kodwa kungasiyo yodwa ongahloniphiyo, kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF. Kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma suyana ngento embi yenzakalayo, kukati ngabe ube umuntu obekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe baye bomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi. Kodwa wena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifakathi babevele belifakelani leyo litshe, ngasoli la babenza ukuganga repeatedly, lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe, okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza. Kukhanya ulesazila uhulumende, ulesazila ngesenzakalo lesi sibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer ibhumba abaphendulayo ngendaba yeli litshe, ngoba kudele kungaka abantu bemathebelelendi akaso sikuvume, kubi kakhulu. Angazi ukuthi ngiso ngamazangana
ngezinye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhubelele umsebenzi iyodwa, njengalokhu okuthiwo ngumnumzana Chara.
Inhlanganiso leyo bhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi emathebelelendi. Ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele isiswa ngabantu bakithi emathebelelendi, asonto yenhlanganiso le kuphela, yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu besemathebelelendi. Lathi njenge-MDC Alliance lapha emathebelelendi South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulo mhlelo, kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalowo. So yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni, osabhuku, labo bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha emathebelelendi siyahlangana, singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowalithi bandla, ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi. Yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuye. Ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo wona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshela abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga. Thina sikhala ngabafowethu, sikhala ngodadewethu, labazali bethu abasishiyayo. Yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo, mhlawumbe ngathiwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa. So iZANU PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo, wenza into embi kangaka, eluhlazo kangaka.
Okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani?
Uhulumende wezanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo kugrawundi. Ungakhumbula izikhathi kusabusa uMgabe uze waphuma ehluleka khona avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesi abasenzayo. La lundoda osekhona uMnangagwa laye futhi ngokufanayo wawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo. Kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu, ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole, kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekelwa ngabantu abaningi kangaka. Kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusoze kusisebenzile thina njengabantu bemathebelelendi.